ukuqala ngathi singezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo kusukela mhlaka 10 January kuzofika mhlaka 8 February. Kubenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala urejista, ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngoSeptemba okungani kulama problem nyana hambelana lokuqala kohlelo nje oluthine. Kodwa sithi hayi bo, ngono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista kathesi. Sibili, ukuthi kwenzakalayo ukuthi kube abantu laba amaZimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien. Abaningi babo abanye abazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa ukurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho wokubanike amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yabanika lawo mandla, i-High Court yathi kabavunyelwa ukurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke i-commission ithe isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho-ke sesibona ukuthi sinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast phase esenzayo le second, third and fourth phase, ikhomishini yarejista phode abantu abangu-5 million apho kwi-target yethu eye-7 million. Lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million. Yibo la abantu esingithi barejiste kathesi between now and the 8 February. Kule ndawo efana ne-Rea nakoBulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista, yikho sesifikile lakhona ngale sisebenzisa ama-aspekthi amaningi intuthi ukuthi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi barejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha, ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelela ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu?
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo ye-proof of residence esayilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu uyabuya nencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesitolo lapho athenga khona kumbe evela kumfundisi kumbe kuyi-headmaster kumbe nxa engalayo uyabuya azithi ude uqhuba nemoya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi okukommission of oil. Okwesibili ukuthi enye iproblem esike zabalayo ukuqalisa njewa njiya ukuthi nxa useveyo uqalisa lungani luyabe lile kaka zezingane futhi ngama-teething problems ngesilungu. Ngalokho ke sesekulungisile kona lokho khathesi singena singabantu abageared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezi sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kwezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni babe-20 minutes. Lokhu kuthi abantu bethu sebefundile and they-efficient. Ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzabafasta, kodwa abantu kabakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini? Luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January 2008 February. So it's a 30-day program.